Hayi, lolo nyaka ngibona lolo mehluko nganqanje ama-manifesto angeke ngithi awakho ngoba abantu abaningi sesikubona ku-social media awasagijimi ngokugijima njengalokho ababekwenza abantu subala nje abantu bezihampeyina befaka amagama abo ubona nje ku-social media ukuthi ngizibani umeleleli bandla ndzakwenzela ukuthi sengikubona kuphela sekulo mehluko.
Ye, mnumzana Fuzwayo, wena uthini ngalokho okwenzakalayo ukudonsa amadolo singani siyakubona kusenzakala?
Ngani bayadileya bathatha isikhathi sabo angazi ukuthi basalungisana izinto zabo zanezi eziningi engathi aziqoliwe zingamanga kuthi. So I think yikho kubambe wonke umuntu ukuthi basukume bagijime bawathi bangagijima kakhulu phambili nxa amadoda lawo eselandele emuva abe sebabambe yonke iplan zabo ebegcine bebachitha. I think yikho kubabambile abaningi ukuthi besukume begijime.
Babundlovu, bakhona abanye abathi umongameli Mnangagwa okubangela ukuthi engayenzi imihlangano yamarali okwakathesi yikuthi kalaqinisi ukuthi engabizi irali ingagcwala yini e-stadium.
Elimboni ayifani iyatshiyana kodwa ngikunanzelela kwami mina ikubana kusukela ngesikhathi esiba khona uchithethe isikhathi esiningi esaxotshana lokuzama ukuchasisa okwenzakalela izweni lokuzama ukungena emazweni la njengoba ukusazi ukuthi thina njengezimbabwe besihamba sicabana lwabantu bonke umhlaba wonke lezithonzi zonke esazama ukuchasisa nje kucholisise kwendaba ukuthi samukeleke lapho besikhanyazile singamekeleki khona so uchithe isikhathi esiningi ngesekwenza khonokho ukuzama ukudinga uhlobo lobungane lamazwi la ebesivele sesikhuthekane lawo singasafuni kwa thina besizitshele ukuthi asilandaba lomuntu wonke emhlabeni ngaphandle kwethu kodwa besezama ukuchasisa amazwi wonke sile ndaba labo yikho kumbona ingane okubambileyo.
Mnumzana Fuzwayo, wena uthini ngalabo abathi bona ukungaphumeli egcekeni baziveze abafuna ukuncintisa akusozokuphe ithuba labantu ukuthi bakhethe ukuthi kahle kahle bafuna obani? Uthini wengakho?
Yebo, ngezinye indlela kungaba liqiniso but kodwa nothi kangako ngoba esikwaziyo ukuthi kusukuma bazasukuma abantu asoze bahlale kuphela bethule into nje ukuthi bayadileya kuphela but kodwa kusukuma bazasukuma labantu of course bahlezi bathile bamele ukuthi beze ukuthi bavazabuya besithini baningi abantu abakathesa bahlezi fuya bahlezi phakathi laphakathi abangelashiwe so ukulinda basalindile abantu but engikwaziyo ukuthi nxaso besukuma especially i-ruling party labezasukuma khona izasukuma ngesinye isiqubo esiye sabekayo so ingakwazi ukuthi iyethusa abanye abantu bewele kuyo ngoba kathesa ukuwolaba abanye like i-NPC alliance siqalisile ukugijima so maybe abantu beqalisile ukuyi-assessa ukuthi yona ingabe ninjani sebelinde laba abalokhu besathule ukuthi mhlambe bona bazabuya ukuthi kungaba le-effect kangako hhayi ayidoubt ngoba definitely azasukuma amabandla lawo.
Baba Ndlovu, nxa kusenzakala khona lokhu kungakhanyi ukuthi kuhamba njani abantu amabandla engakhankasi njengalokho esikubona ngeminye iminyaka akusoze na kubangela ukuthi kugcine kukhethwa abantu abangayenziwanga lokhu ngesilungu okuthiwa yikuthestwa?
Okokuqala ukuthi abantu kufanele bazi ukuthi bona bakhetha umuntu onjani. Isikhathi esiningi into ehlupha eZimbabwe ikubana abantu abakhangeli ukuthi umuntu ozabamela nxa efakele ibandla umuntu onjani. Basuka bakhangele kakhulu ibandla bangakhangeli ukuthi ibandla lifake umuntu onjani. Uyathola ibandla lifake umuntu ongaziyo ukuthi kungani efaka kulesi sikhundla afake kiso. Uthiya umuntu ongenza ulutho lobo ongabamela uqobo ngenxa yokuthi uvela kulelo bandla bengananzeleli ukubana ayisikho lokho. Ngingakuthatha ngokuthi like izisebenzi zingakhetha umuntu oya ephalamende elanda ukuyazinyembezela zithiya umuntu ongazimela ephalamende. Abantu lakhe ngikhulume njengabantu bakobulawa bayekhetha umuntu ozokuyamela iHarare koBulawayo bethiya umuntu ozamela iBulawayo iHarare. Yinto enginanzile ngoba abantu abaningi abawazi umsebenzi ikakhulu abaningi embananzelela elizweni ukuthi umsebenzi ka-NP ePharlamende ngowani abaningi abawazi ngiyangikunanzeleli. uthi umsebenzi kakhansila abawazi wazi umuntu esi thina sifuna u-MP oza kuba khona ezimfeni bese ngizibuthi umsebenzi ka-MP kuba khona ezimfeni ikanti ke kulama-issues a-legislative okumele ama-MPs bawalandele into okumele thingaye bazikhangela abantu zeneza.